okwenziwa izakhamizi zakoBulawayo kuyinto enhle lokubambisana lamapolisa okulisana labathengisa lababhema izidakamizwa. Kodwa mbona ngazathi i-effort engasoze iphumelele iyefika ndawo, especially uma intsha ingelamsebenzi baqhubeka besidla izidakamizwa ngoba yikho kubagcina bengani babalekelana lohlupho lwelizwe. So uhlupho lokuqala yikuthi akulamsebenzi, kudingakala ukuthi kube nemsebenzi ezabenza betshone bebhizi bengatholi ithuba lokuthi betshone besidla izidakamizwa. Kodwa umsebenzi omuhle.
Singathi ukuswelakala kwemsebenzi yikho okumemethekisa lolu hlupho yini? Kumbe ziningi izizathu.
Ukuswelakala kwemsebenzi kungeyinye yendlela ebangela ukubana abantu bedinge zonke indlela ezingekho emthethweni ezingaqondanga ukuthi beziphilise. Lokuthi abantu abangathola umsebenzi bedinga indlela yokuthi nje bezilibazise ngokuhlala bedakiwe. So alubana kule msebenzi ama-drugs abezehla indlela abantu abathenga ngawo labathengisa ngawo, ngoba ungakhangela athi abantu abathengisa ama-drugs ngabantu abadubekayo abasebenzisa izidakamizwa, abantwana abancane okufuza ukuthi ngabe basemsebenzini, ngabe ilizwe limi kuhle. So kungaba le msebenzi mbona ngazathi kuzayehla ngamandla.